Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izibuka ndaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 3 ngcwabakazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili abahlolwe ukuthi bengaba belegcikwane le coronavirus kumbe hachi, kulabedlula amakhulu amabili abatholakale belalo izolo.
Ye ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqhubekela phambili.
Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa, abanye bethunjwa njalo abanye behlukuluzwa. Kambe kuyini okubangela ukuthi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabezombusazwe zibhahe kakhulu kokulawayo kulezinye izigaba zelizwe?
Well, ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1668 ukuthi bengaba belegcikwane le coronavirus kumbe hachi, kulabedlula amakhulu amabili 262 abatholakale belalo izolo. Kubona labo, kulaba ngamachumi amabili lasithupha 26 abavele kwele South Africa, labathathu abavele kwele Botswana. Iningi labatholakale belegcikwane leli abangamakhulu amabili lamachumi amathathu lambili 232 ngabalithole elizweni. Kulogogo oleminyaka eyithoba munwe munye lantathu 93 obulewe i-COVID-19 edabuka esigabeni se-Midlands. Asebebulewe ligciwane leli selokhu laqhamuka elizweni sebengamachumi ayisikhombisa 70, kuthi abaligciwane leli elizweni jikelele sebefika phose inkulungwane ezine 3,921. Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa njengenyamazana, abanye bethunjwa behlukuluzwa kusukela ngeviki edluleyo lapho kade kukhangelelwe ukuthi kuzakuba lombhikijo. Amapholisa lamasotsha ahle aqala umkhankaso wokuvimba lokhu kutshengisela ngolwesithathu, khona bekumele kube khona ngolwesihlanu. Ababaleka ezindlini zabo babalisa umsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala, olokhu ecatshile engaziwa ukuthi ungaphi. USikhala wethule umbiko izolo othi uzaqhubeka ekhankasela ukuthi kutshengiselwe elizweni ukuze kulungisiswe indubo zelizwe athi yena yizo esezibangele ukuthi uZulu athwale nzima. Kulabanye ababikwa behlaselwe izolo ngabantu abangaziwayo, kuthi umzukulu womhleli wephephandaba lobulembo elezim live umnumzana Mduduzi Mathuthu waqala udaba lwenkampani ethiwa Drugs International eyaphiwa imali eyizigidi zamadola umnumzana Obadaya Moyo owayengumphathi ntambo wezempilakahle, utholakale elimele kakubi ngemva kokuthunjwa ngabacatshangelwa ukuthi zinsoli zikahulumende ezamtshaya zaze zamnathisa ijefu. Sixoxele isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa, sambuza ukuthi umumo unjani kulandela ukutshengisela ungasaphumela langa ngolwesihlanu.
Ye ukuthunjwa kwabantu lokhu kuqhubekela phambili, njengoba likwazi ukuthi mhlaka 30 uChalimana wabomama umama uLuba Masotsha wathunjwa emini bahanjiswa egangeni lapho achaya khona aphansi kwenyawo, bamhlukuluza okumangalisayo, bayamphosela ngathi angazani yinto nje emavinkili e Four Winds mhlaka 31 lokhu into eyisikhumbuzo sombhuqazwe ukugrawundi lapho abantu babechaya phansi kwezinyawo benyamalaliswa besenza into vele ezimbi. Nanzele futhi ukuthi kulo mfana lo uTawanda nast laya bamhlukuluza umangalisa ngoba lo bamgcine okwamalanga kwaze kwaye ukuthi abantu sebehamba ukuyoceba kumthethandaba. Kodwa engingakutsho ukuthi konke khonokho kutshengisa ukuthi izenzo zikagugrawundi izenzo soneziyana esasizisola ngesikhathi sikamgabe zilokhu zikhona yibo kathesi asebeyiwo abakhokheli ilizwe leZimbabwe. Madabuka kusa ukhona kuthiwa nguMichael Mubasa indlu yakhe ichayiwe amawindi onke bebezama ukuthi bengene kodwa kukhanya kube hlula ukuthi bengene. Kwaye ukuthi eCountry Park indlu kanobhala wabontanga kobulawayo uPhasho Sibanda bafika babulala amawindi njalo bayethusela abazali bakaPhasho.
Abanye bathi umkhankaso lo wamapholisa lamasotsha ukhanya ungani ubhahe kakhulu kobulawayo, kungakuhamba njani?
Uyazi mfowethu Chris, angazi ukuthi kuyisizathu bani sibona umkhankaso unje, kodwa phela kwamalisa ngoba ngathi ukuthi ngehola lesithathu mhlaka 31 idolobho lakobulawayo lahle lavinjwa amapholisa ayehlomile kulamasotsha ayezigqokele impahla zabo nje ezangekhaya, kwaba lamapholisa ayegade amabhiza, kwaba njalo lamapholisa ayehamba ememezela ukuthi abantu bephuma edolobheni. Amali ukuthi labo siphatheleni bahle bathwalisa nzima angazani kumbeni yibo ababeqoqa isenzakalo sika 31 July. Kodwa phela nxa sengicabangela lapho sengitsho ukuthi ngiyacabangela, wananzela ukuthi bulawa yilo phela idolobho lalapho okwahlukuluzwa khona abantu ngesikhathi sombhuqazwe. Ngobulawayo yikho phela engathi ukuthi lapho ibandla le-MDC elile support khona, angazange beyitholi support lapha kobulawayo lapho ngabheja ngodli.
Lina njengebandla lithini ngalokhu? Kukhona yini eliza kwenza, amanyathelo elizathatha?
Ye, phela into engathi ephambanisa into eziningi ikho phela khonoku ukuthi soko lomkhuhlane lo owe-COVID owenza ukuthi abantu behluleke ukuthi behlangane lokuxoxisana ukuthi babone ukuthi bengayenza njani into zabo. Ye, into esikhona ukuthi abakhokheli sebehlangene kwaba kathathu umbiko kwakhitshwa, mbona ngani ngolwesibili kuyaba lo mbiko ozatshengisa ukuthi esithi ngesikhiwa i-way forward kuyabe kunjani.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Njirowotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Ambrose Sibindi oyingcwethi njalo kwezombusazwe. Saqala ngokumbuza ukuthi ubona njani umumo oselizweni kulandela ukutshengisela ungazange kuphumelele.
Well, ngasinanzelela ukhanya umumo awumhlanga lapha kobulawayo ngoba ngendlela obekufanele kwenzakale ngayo kumhlaka 31 July ukutshengisela okungasenzakalanga ngendlela kodwa kukhanyelwe ngayo. Kodwa ungakunanzelela kubuye nje kwachibilika isimo sakhona ngoba abantu abasangenanga ezitaradeni, abantu bagcine sebedlala ezindlini. Ungananzela edrobheni bekungela abantu, okutshengise ukuthi abantu babone kuyingozi empilweni zabo ukuthi bangene ezitaradeni. Sinanzelela njalo ukuthi okwenze futhi kwaba njalo ungananzelela, sinanzelela ukuthi phose kususela ngolwesine amasotsha lemota zabo lamapholisa lababe riot kathi begcwele iganga lonke, umumo wakhona yowenza ukuthi abantu bagcine behlehlele emuva. Kodwa singananzela namhlanje amapholisa afana lamasotsha afana nayo siwabonele kwekhona ezitaradeni ngendlela enjalo, kukhanya ungathi abantu bayakwethuselwa okukhulu okwenza umoko onqhubele phambili ungaqedakala, abantu bengasakwazi ukubana vele kuzenzakala kusasa kungaba kuyini.
Kukhanya ungani kuhlaselwe kakhulu idolobho lakobulawayo nxa sikhangela abantu abathunjiweyo, ubona ungani kuyini ongakumangela lokho?
Weli ngokubona kwami yananzelela ukuthi umumo lo uyatshengisa ukuthi laba abasibusayo uhulumende webandla leZANU-PF kukhanya ulokwethuka okukhulu ngokwendlela okwenzakale ngayo izinto. Lanxa kungasabanga lokutshengisela kodwa khona abantu bahlale ezindlini banganyakazi bazithulele. Kukhanya ungathi uhulumende lokwethuka okukhulu. Ngibona ungathi ngokubona kwami kuzachubeka amasotha lokwekhona ezitaradeni. Ngibona amasotha azaqhubekela kwezezitaradeni ngoba akhanya ungathi umumo lo abawuzwisisi okwenzakalayo. Njalo siyezwa abantu bekhuluma ukuthi kukhanya ungathi la ebandleni leleli kusayo leZANU-PF. Kukhanya ungathi hayi into azibangakuhle kulokungazwisisa kulokucabangelana. Ngokwenza njalo ke ngibona ngathi umumo nalo ongaqedakaliyo, umumo nalo okucabangelana, umumo nalo wethuselana. Ngibona ungathi aqhubeka kukhona ende kuzenza ukuthi labantu bangaphumi kakhulu besiye ezitaradeni ngoba abantu bayananzelela ukuthi hayi impilo zabo okwalesi sikhathi siqhubeka sengozi.
Manje ngokubona kwakho kuzaphetha ngani lokho kungaqhubeka kuloku njalo?
Sinanzelela ukuthi idorobho lakobulawayo kumbe sithini umganga lo wangapha kithi eMandebeleni uvele ungumganga okhanya ungathi uhlala isikhathi esine ungathi awuphathwanga kuhle nxa sokuya kwinto zombangazwe. Abantu siyahlukuluzwa ngendlela eziningi ezithiyeneyo, siyakuhlukuluzwa ngokubandlululwa. Kungaze kuthiwe kuba le mkhosi engathi izabakhona nale ukuthi abantu batshengisele. Kukhanya ungathi thina le edorobho lakobulawayo sikhangelwa kakhulu. Njalo kule mbali yakhona singakhohlwa ukuthi ungazikhayelela emuva indaba yakhoniqalisa khonaphana sithola uzibuse abantu bethola bewisela ugugurawundi buya khonapha izoqeda abantu. So kuyinto esingathi yejwayele ukuthi thina vele ngapha asiphathwa kuhle isikhathi esinene. Kuyiko ungananzelela nxa ukuthi abantu bayahlukuluzwa, thola abantu abaningi abahlukuluzwayo bahambi bakhona apha eMathebeleland ngoba abantu emathebeleni vele kukhanya ungathi kulohulumende osibusayo ungathi kule nzondo abalayo ngathi ngokunjalo kuyikho bekhanya behlasela kakhulu ngapha okwedlula kwezinye indawo.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo eyingcwethi kwezombusazwe. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usefake isicelo kuhulumende wakwele South Africa ukuthi wayengumphathintambo wezokwethekelelwa kwelizwe umnumzana Walter Mzembi kumele aqutshelwe amapholisa eZimbabwe. UMzembi wetheswa icala lenkohlakalo elokuchaphaza imali edlula amadola eMelika afika phose isigidi esisodwa $847,000 okuthiwa wayichaphaza ngesikhathi engumphathintambo. Iphephandaba leChronicle lithi amapholisa asecele uncedo lwezinye ingatsha zikahulumende ukuthi ziphathise ekudingeni amagama lekheli yalabo abayabe bevalelwe enkambeni zokuhlola igcikwane lecoronavirus. Ama-quarantine centers ukuthi kutholakale imininingwano yeqiniso ngoba abanye bebaleka enkambeni lezi besiyathelela abanye igcikwane leli ngemva kokuqamba amanga ngokubapha amakheli lamagama angawamanga. Okwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele ngeWhatsApp.
Salbona Studio 7 uSibusiso Machazi lo emsacela nami ukuphosela inselelo la. Ngesifiso sami mina bengifisa ukuthi ugovernment ngabe uyazama ukusiza abantu ngezinto ezifanele ezehealth bese kuthi ezibhedlela afaka amagumbi afuthenga izingubo ukuthi makuba khona umuntu ogulayo ebemthathe bemfaka ezindaweni ezinjengazona lezo ukuzama ukugwenywa nje ukumemetheka kwaleli gciwane noma selikhona nje liliningi. Manje uhulumende akakucabangi konke lokhu, yena uzicabangela ukuthi abantu bengayitoyitoyi bemsuse esihlalweni kanti ke betoyitoya abantu ayisikuthi abantu bayahlanya abantu baseZimbabwe bayitoyitoya ngomumo abawubona uzovalela abantu uthi abantu babavalwe behlale ezindlini bedleni akuna sizo basiza ngalo lapha eSouth Africa abantu bakhutshulelwa imali yegrant iyathenga ukudla uyafakwa ezindlini noma ungathi abantu behlale ezindlini babe nokudla intsha iyaphiwa ama 300 ngakufani vele so manje wena uzothi abantu bevale uvikele inotho yakho ukuthi abantu bengajeniseli lento ibuhlungu kakhulu into eyenzakala kuleliyani lizwe abantu bayahlukunyezwa right through ibuhlukumeza abantu khona lokho uma uzothi abantu kabangene ezindlini ngoba abantu uyazi ukuthi kune-strike ayikho into ayenzile uhulumende ayisikuthi ubevalela i-COVID-19 ubevalela ukuthi abantu bengatshengiseli bebonakalisa izikhalazo kufanele sife sithule la ngamanyala lawo ngiyabonga umachansi
njani basakazi labalaleli bakaspeed7 government kumele inanzelele amaphutha ayo lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani lapha kathi sehluleka khona kayizame ngamandla kunje sikhuluma nge-COVID-19 abantu bayathola imikhuhlane emabhasini ozukhwa kusasanitizwa njengapha kobulawayo sihiwa iqiniso lona abantu sebezengenela ebhasini enjengoba enjalo akusela ama-sanitizer ama-temperature ngikhulume abantu bayathelelana umkhuhlane shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi ukuthi umuntu kuphathiphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe kanye lekuphathaneni kuhle lapha hheyi abantu abangahlukuluzwa abantu akukhulunyiswa le
ngithi kuvaliwe ngenxa yecorona igovernment ivale ngenxa yecorona kufanele ngabe laba bebefanele betshengisele ukungayeneliswa kwabo ngezwe lasezimbabwe ye bakufanele bekwenze befanele bekwenze kodwa isikhathi sona asilingananga siso esifaneleyo ngendlela ngoba abantu befanele bebebaningi emgwaqweni behlangane bememeze beyenze yonke into ngibona ngathi igovernment i-right ukubavala kodwa ukuvala ngamasosha into engafunakayo sifuni amasosha kungcono ukuvala amaphoyisa kuphela isosha lingasebenzi lisengumphakathi weZimbabwe alisebenzi ngamasosha kungcono bathumelele kubobhushi le uma kuliwa
Salibonani basakazi bakaStudio 7 linjani ngenkosi uJesu Kristu asifele emthini bafowethu hhayi akulalitholubi siphakwe COVID-19 eZimbabwe lathi lapha sithole nzima inkinga ophele khona eZimbabwe yinye kukhona lokhu kuthiwa kuyadevelopha ezigaba khathesi abantu kuthiwa bahlale ezindlini bahlale emakhaya kodwa lapho engikhona ekhezi lapha bathi khona abantu abahambe besebenza usakhiwa iklinika pho-ke ngibe sengizibuza ukuthi eklinika kuyakhiwa njani njengoba phela abantu kuthiwa bahlale emakhaya kusho ukubona abantu laba babhubhuzana nohulumende into kahulumende umnakako kabamuzwe nxayikhuluma akwendawo yakhona ezingani bayahlonipha uhulumende simhlale uhulumende simfake ezingeni eliphezulu nxa yethi khobahlale ezindlini kayenzeli yena uhulumende kodwa uyenzela thina umphefumulo yethu so abantu bathi sibadime ukuthi khona akwakhiwe izibhedlela kokho izibhedlela kwa isikhathi sekucorona phila kathesi siyakwakha njani siyahlala njani kusakhiwa izibhedlela zelizwe hayi bakithi hayi abantu bakithi mnakangikwazi khona nxa kukhulwa ngomkhuhlane ukuthi kulo mkhuhlane bathatha kancane umkhuhlane lo hayi ngale ndlela asazi ngoba napho ibhayibhile ayithi khona siwahlonipha amakhosi omhlaba kodwa phela la kumele sihloniphe ngoba into enkulu ngumphepho omunye ukusabenza esibhedlela kusakhiwa yebo kuhle kodwa-ke hhayi lesi sikhathi esiphakathi kwaso isikhathi sokubana abantu babacathe ezindlini becathe emakhaya benganyakazi njengobana lohulumende ethi khona singanyakazi amazwi lami bengisikhona nxa bengadlulisa bakithi bezwa abantu ukuthi khona asicathileni ulaka lukankulunkulu lolu phela hhayi kuba sisebenzisane emsebenzini engasoze thina isincedise ngalutho uyavala amafemu ngenxa yecorona le hhayi amazwi amaningi mane ngadluli i-2 minutes lenyabona
sanibonani basakazi be-studio 7 siyajabula ukuba khona mangazizwa nami ngingenile ngoba kade ngalivisa ukuthi ngeke ngizwakalise ukuvolwani nami mina ngingu-Donald ngise-South Africa Johannesburg ekhaya ngibuya esigabeni sabo-BDK engithanda ukukutsho lapha ngizwa abantu bangakithi eMatabeleland bethi kunokufuthelana ngokuthi uchiri lo waqeda abantu ngesikhathi segugula wonke usefile engazange avela phambi komthetho wandaba. Okungimangazayo ukuthi abantu bangakithi bangafuthelana kanjani, ngoba makufika ukhetho izaniya wina beyivotela. Angikuqondi ukuthi mabethi bayafuthelana bachaza ini, ngoba yibo abayenza izanu most of the time. Ngikhuluma ngeMatabeleland, izanu yawina ivotelwa ngabo futhi labo bantu bakithi. Angikwazi impela ukuthi into efunwa ngabantu yini, ngoba la bantu bayasihlukumeza. Khona manje sigcwele amazwe wonke lawa, manje yikorona, abantu bayahlupheka, abanakudla. Abantu manje kuthiwa ye singena ngecorona up and down, bazohlala abantu ezindlini badleni, ngoba phela iningi lethu eMatabeleland South Sea siphethwe yiSouth Africa, ukudla kubuye eSouth Africa. Masingasathumelanga ukudla ekhaya, abantu bayafa ngendlala. IZimbabwe ayiproduce niks, nawo lokho okukhona ezitolo kuyadula ngendaba yombuso lo okhona. Ake sizibuzeni ngelilanga masivota, uvotelizani ukuthi uvotelani, uvotela ukulamba noma uvotela ukuthi uma uqeda uye eSouth Africa. Ngiyabonga, ngingajabula nami mangazizwa nabaningi ngibeke umbono wami. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhulumeli sebandla lama-Republicans sithi ukhetho lokugcizelela ukuba umongameli Donald Trump nguye na ozamela leli bandla kukhetho oluzayo ekupheleni komnyaka luzenziwa nsitha kungelantatheli zindaba ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Kodwa elinye ilunga ledale le-Republican National Committee lilandule lokhu lisithi akukacaci ukuthi kuza kwenziwa njani. Abezomkhathi kwele Melika bathi lanxa ilizwe lisinde kuzulu lesiphepho eliphiwe igama lokuthi Isaias kade likhangelelwe ukutshaya inyakatho yeMelika izolo, kulakho ukuba lezulu elinomoya elingana kunsukwana ezilandelayo. Ngesikhangele ezivela ngapha kwele Melika, sokuqhamuke inkulumo phakathi kukasomlomo wedale le-Senate engowama-Democrats unkosikazi Nancy Pelosi lelunga lequla likamongameli Trump ekulwisaneni legcikwane le-coronavirus uDokotela Deborah Bix othi kulobubelo kudaba lokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus elizweni leMelika. UPelosi ulandule lokhu esithi uBix kamthembi ngoba ekhuluma okokuthokozisa umongameli Trump. Lokhu kwenzakala inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus kwele Melika lokhu liqonga. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
I-corona e-Washington State ilokhu isiya phambili, bese kungani ibisihlehla ukuthi abantu abatholakala begula kumbe abaye esibhedlela besebesiba balutshwana. Kodwa ngezinsuku lezi ezedluleyo, maybe ngathi okwamaviki amathathu oyinyanga, khanya kwezinye indawo khona lapha eWashington State okufana nalezi ndawo lapho okulinywa khona, okulungiswa khona izinyama, indaba inamba sezikhwela sesiya abagulayo labatholakala belomkhuhlane. So ngaleyo ndlela thina siloku sisezindlini, especially King County lapho enhlala khona, akungabi lo mehluko lokusaqalayo nje ukuba ku-lockdown. Siloku siku-lockdown hlezi, nothing has changed. Ukuya ema-ofisini umele utsho ukuthi wena uba se-ofisini ngalephi ilanga, wenzela ukuthi sonke sibe le qhubeke siloku senza i-social distancing. So kulo mkhuba ukuthi kumele ugqoke i-mask endaweni zonke lapho ongena khona, lasezitolo. Labanye abathengisayo bezitolo sebephiwe imvumo yokwala ukuncedisa nxa ungelayo imask. Loba nje bekhona abanye abaloku bephikisana lakho, kodwa umthetho we ukugqoka amamask usuphambili ngenxa yokuthi i-coronavirus kayikhanye ideda, ayikhanye ifuna ukwedlula iloku ihamba iphenduka.
Wena ngokubona kwakho ubona ungani uzanqoba na umongameli Trump, ikakhulu nxa sikhangele indlela aphethe ngayo udaba lwe-coronavirus, lanxa bebemutsho yena ukubana kwezenotho ubewuvusile kakhulu umnotho welizwe, imisebenzi yabaminingi, ukuthi uzanqoba na?
Umkhuhlane we-coronavirus we-America unzima kakhulu ngenxa ukuthi esikhathini sokuthi siwukhangele njengomkhuhlane othola wonke umuntu ongakhethiyo whether unothile umbuyanga umbungumrepublican umbungumdemocrat, but umkhokheli welizwe sekhethe ukuthi umkhuhlane yena usezawuhlanganisa le-politics. Yikho nje bona labo abantu abamsekelayo abe-party yakhe labo betshona besithi umkhuhlane kawukho. Kuba lusizi nxa umuntu obesitsho njalo ukuthi umkhuhlane kawukho la esegula, singeza ke sitsho ukuthi hayi umuntu khawulile, kodwa kuyisifundo esibuhlungu kakhulu. And njalo futhi ukuthi nxa sokunjalo abantu bayathi khona umkhokheli upresident nguyothe. Mina ngibona nganokunye yikuzehlulekela, ngoba nxa ngigula yimi engigulayo, nxa ngihamba ngisiya phandle ngisithi akula mkhuhlane yimi engibuya lawo emulini yami. So omunye lomunye kumele azisebenzisele ikhanda lakhe, alandele ama-scientists akutshoyo abawufundele lo mkhuhlane, ngenxa yokuthi uTrump kayisuyo ohlola ngezemkhuhlane, kasuye dokotela. Yena yakhe i-advice ngepolitics, lezinye izinto azaziyo ezomkhuhlane kazazi. Kulusizi kakhulu ukuthi abantu bazithola sebegula ngenxa yokuthi bafuna ulandela bani uTrump. Silusizi ngakhona lokho nje ukuthi nxa usugula usuwedwa.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leSeattle ngapha kwele Melika esigabeni seWashington State.
Freedom is coming tomorrow.
Ngibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele inhloko zendaba. Phakathi kwabantu abafika phose inkulungwane ezimbili abahloliweyo ukuthi bengaba belegcikwane le-coronavirus kumbe hatshi, kulabedlula amakhulu amabili abatholakale belalo izolo. Ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuthi amalunga alo aqhubeka ezingelwa njengenyamazana, amanye ethunjwa njalo amanye ehlukuluzwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho uzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.